Kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali chona njani sibukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlaka 6 lwezi 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
yikho libona nje namhlanje umhlanga besiphuma kuwe nezinye zezindlela ukuthi singenza njani ukuwalondoloza njalo lokuthola ama-solutions okuthi angafika njani singabi lodubo lwamanzi ngeminyaka elandelayo.
Ikansili yakoBulawayo yazise ukuba isizaqala njalo uhlelo lokuhambisa amanzi athwala ingcekeza ngesikhathi esifanayo ukuze impompi ezithwala lawo manzi zingadubuki.
Indwendwe zezimota ulokhu zibona lapho yake izwakale umkhosi ugarashini nje lamafutha. Indwendwe lokhu ziqhubekela zisiya phambili. Abakhona silukuze kube late noma ngama-8 uyathola izimota lokhu ezilayinile. So akukabi notshintsho lokhu esiya phambili ehlupha indaba yamafutha.
Umongameli Emmerson Mnangagwa namhlanje uhlangane leziphathamandla zeMozambique eHarare behlaziya udaba lokwengezelelwa kwesilinganiso samafutha ezimota atholwa eZimbabwe avela kulelo lizwe. UZulu uthi impilo iqhubeka isiba lukhuni ngamandla ngenxa yokutshabalala komnotho okuqhubekayo lendlala esiphahile elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ikansili yedolobho lakoBulawayo yazise ukuba isizaqala njalo uhlelo lokuhambisa amanzi athwala ingcekeza ngesikhathi esifanayo oluthiwa ngesilungu i-flush system ukuze impompi ezithwala lawo manzi ikakhulu aphuma ezambuzini zingadabuki zicine zibangela ukuqhamuka kwemikhuhlane. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekoBulawayo.
Lumbiko uvezwe ngumanjinela wedolobho lakoBulawayo, umanjinela Mesincube, emhlanganweni ohlanganise abekhansili yaleli dolobho lezakhamizi wokubonisana ngodubo lwamanzi. Umanjinela Ncube uthi ngenyanga edluleyo kube nezehlakalo ezingaba inkulungwane lamakhulu amahlanu, 1500, zokudubuka kwempompi ezithwala amanzi angcolileyo, ikakhulu aphuma ezambuzini. Ukhansila Mlandu Ncube obemele umeya wedolobho kulo umhlangano ukhuthaze uZulu ukuba alondoloze amanzi njalo aqhubekele phambili ngokuhlanzeka.
Lolu ludubo lobuhlungusibile ukuthi abantu bakoBulawayo kabalamanzi kungenxa yezizathu ezithize, ukwehluleka ukwenza indaba yeZambezi pipe leGwayishangani dam ngohulumende, njalo lo mumo womkhathi, njalo lamagetsi kuyasidanisa. Kodwa siyazama ukukhuthaza izakhamizi ukuthi ziwagcine kuhle. Yikho libona nje namhlanje umhlanga besiphuma kuwe nezinye zezindlela ukuthi singenza njani ukuwalondoloza njalo lokuthola ama-solutions okuthi angafika njani singabi lodubo lwamanzi ngeminyaka elandelayo.
Umabhalane wekhansili unkosikazi Sikhangele Jo uthi idolobho libhekane lodubo lokusilela kwamanzi okudala ukuba uZulu engatholi amanzi malanga onke.
Amanzi khathesi emadami ethu aselamanzi amalutshwane, kungakho-ke sokumele sivale amanzi okwensuku ezintathu sibe sesivule ezinye insuku ukwenzela ukuthi amanzi la asithathe until isikhathi lapho izulu elizakuna khona. Njalo okunye okusenze kwaze kwaba zinsuku ezintathu yikuthi ukoma lokhu kusithole idamu lethu esijayele ukulisebenzisa ele-Criterion i-Rota Reservoir lilalo liphansi kungenxa yokuthi ukupompa kwethu amanzi kuba kuphazamiswa ukuphela kwamagesi kwesinye isikhathi ngoba loba silawo amalayini awevesa dedicated ivese yayisitshela ukuthi ilizwe selamagesi sirijusele sehlise indlela esipompa ngayo ngoba amagesi abe sesilela.
Unkosikazi Jo uchaze ukuba idolobho selisalelwe lamanzi angaba yisilinganiso samachumi amane ekhulwini.
Khathesi amadamu ethu aku-37%, lobe ku-37% amanzi amaningi abe esensiza aphanxema kudala woma umzingwane la kusasa ngezwa nje kuthiwa sekumile sokomile akuselala lutho emzingwane kusele nje incosana so yikho kuyabe sekusehlula ukuthi sibhalanse ukuthi silethe amanzi enelayo ngoba amaphayiphi ethu asuke emadamu wonke lawo
okwamanje kulandela ukusilela kwamanzi edolobheni ikhansili isivalela uzulu amanzi okwamalanga amathathu kumbe adlulayo kusiya ngokuthi kulamandla kagetsi adonsa amanzi esuka emadamu kumbe hashi abohlangothi olubona ukuphathisa nxa kuthe kwaqhamuka ingozi yomlilo kumasipala wakobulawayo sebesehluleka ukuphathisa ngezikhathi zengozi yomlilo ngoba amatanka athwala amanzi lawo ayasilela ngimele iStudio 7 yiwobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ubikwa ehlanganele esiphathamandla sikahulumende weMozambique uMnumzana Castro Mesquita eHarare lamhlanje becubungula udaba lokwengezelela amafutha epetulo avela kulelo lizwe ngendlela yokuqeda uhlupho lokusilela kwawo elizweni. UMnumzana Mesquita othi uthunywe ngumongameli weMozambique uMnumzana Philip Nyusi ubikwa esithi umongameli Mnangagwa wahlangana lomongameli welizwe lakhe emhlanganweni eRussia kanye leBotswana lapho abalolonga lolu daba. EleZimbabwe lithola amafutha afika i-1.6 cubic meters ngomnyaka kwele Mozambique njalo inani leli likhangelelwe ukukhuphuka liye ku-2 million amafutha la athwalwa zimpompi ezisuka eBeira zisiya eFeruka zicine edolobheni eHarare eMsasa. Ukuze sizwe ukuthi uhlupho lokusilela kwamafutha epetulo luthinta njani umphakathi, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uqoxe lo mnumzana Melusi Moyo, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abahlali eyebulawayo Progressive Residents Association.
Isimo samafutha kwelakithi kukalilo mehluko akulajintsho lukhona. Indwendwe zezimota ulokhu zibona lapho eyabe izwakale umkhosi ukuthi garage ilindele lamafutha. Indwendwe lokho ziqhubekela zisiya phambili. Abakhona silukuze kube late evening noma ngama-8 uyathola izimota lokho ezilayinile. So akukabi lotshintsho lokho esiya phambili ehlupha indaba yamafutha. Okunye okukhweza nezindwendwe yikuthi ingabuya namhlanje sokulohlupho lokuthi isidula ifuela sithi buyile namhlanje sokumele ukuthi ngihlale ngilayena ngoba akusavuma ukuthi ngigcwalise imota ngizathela mhlawumbe i-5 liter ngihambe ngendlini iphele sasa ngizwa futhi ukuthi khona sengilayina ngezindlela kuhlala kusiba le ndwendwe ngoba vele iyashota phela ngayibe khona kuyavunyelwa sithi ungathela but intengo yakhona ayisavumi ukuthi ugcwalise itenki so if abantu sebethela khonokho kuyimbijana nje ukuthi ahambe njalo kwamanye amagarashi amaningi badimanda ikheshi kuyabe kungekho lokho esithi yiswayithi lanilani so intengo yamafutha isikhwele okumangalisayo abantu abaningi abasenelile.
Siyamuza njalo uhulumende uthi wenza imizamo eminingi yokuthi engezelele amafutha ezimota lawa elizweni, ithemba ukuthi inhlelo lezi zizaphumelela yini kube ngcono?
Siyamuza siluyakhuluma but sesiside isikhathi belokhu bekukhuluma kanjalo but kakutshengisi isayini yokuthi kuzayenzakala lokho ngoba inkulumo eziyabe zikhuluma ngohulumende okwakhuluma ngokuthi uzazama lokwehlisa intengo yamafutha but esithi yakukhangela uyehlise ngamasensi angangakanani kakukhanyi lokuthi engabe yehlisile leyo ntengo ngoba ngikhe ngithi ngizama ukunanzelela ngabona ngani ilitha iyehle fose i-15 to 20 cents ngangibala imali yakwethu lesithi RTGS.
Lo ngumnumzana Melusi Moyo, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abahlali eyebulawayo Progressive Residents Association. Ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekwabulawayo.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 13860, laku 15460 kHz.
lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli yethu ethi www.voaindebele.com.
Ibandla le-MDC lisola ukubuzisiswa okwenziwe umphathintambo wehhofisi kamongameli umnumzana Joram Gumbo phezu kwamacala enkohlakalo ngomvulo iCommission yeZimbabwe Anti-Corruption Commission kodwa engazabotshwa. UGumbo ubuziswe lugatsha lolu olumethese icala lokungethembeki phezu kokuchaphaza imali edlula izigidi ezingamachumi amathathu i-$337 million. UGumbo kazange avalelwe esitokisini osekudale imibuzo phezu kohlelo lwekhomishini yeZAC ethi ilwisana lenkohlakalo phansi laphezulu. Igqweta likaGumbo umnumzana Selby Watcher ubikwa itshele intatheli zindaba izolo ukuthi uGumbo kazange abotshwe kodwa onozindaba yibo abakhwezele lolu daba. Imizamo yokukhuluma lo Watcher kunye lomgcinisihlalo weZAC unkosikazi Lois Matanda Moyo yehlule ngoba incingo zabo bezingaphendulwa. Kodwa senelise ukuxoxa lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube othi uhulumende ubevele evala amehlo uZulu.
Esikubonayo yikuthi iZANU-PF uhulumende wehlukene phakathi kulalabo abafuna ukuthi kulwe lobusela, kulaba bafuna ukugcina ubusela, abobusela abasayibabalamandla abasanqobayo ngalesi sikhathi. Akukabi namandla esiwabonayo kuzethi uZimbabwe Anti-Corruption Commission kusadlalwa nje okwamanje.
Manje nxa ukhangele ubona labo asebeke babotshwa bakhululwa ngabantu abaseduze lo mnangagwa na kumbe ngabantu abalamandla ukwedlula yena umnangagwa?
Kuhlangene kulabantu abaseduzane naye ngokuba njengomuntu ofike ngo-1980 embusweni akungeke umangalise ukuthi uyazana lamasela wona lakhona akuleli lizwe. Kuyazakala uMgabe wayekwazi lokho, umhlaba wonke uyakwazi ukuthi phezulu kuhulumende kugcwele amasela. Akukhulunywa yithi nje kuphela abantu kodwa babehlala uMgabe njengoba ngisho wayesithi kule corruption, umnangagwa uyakukhuluma ukuthi kule corruption, lathi siyakwazi ukuthi kule corruption okuseleyo ukuthi kubotshwe abantu bagconisiswe iphele icorruption. Kube sekusiba labanye ke asebaba lamandla kakhulu okwedlula uhulumende, olokho kuyakulinganiswa njengesawu kuthiwa i-state capture. Abantu labana abanemali abayibo abasupporta iZANU-PF ngezimali zokukampena, abakwazi ukusekela labo abanamandla ngezimali zokusebenza. Labo bantu sebelamandla okokuthi bayenelise ukuqhubeka betshontsha ngokuba sebekhontrola amapolisa, bakhontrola i-prosecution, bakhontrola i-politics yelizwe, benjalo bengo-businessmen. So zimbili lezi zinto ozibonayo phakathi ezisenzakala kuhulumente.
Kulokwehlukana kwembono kubandla leZANU-PF kulalabo abathiwa yi-G40 labelacoste, kunga kudlala ndima bani kudaba lona lolo lwenkohlakalo?
Na lukhona, kukhona okungenzeka, kungenzeka ukuthi abe-G40 laba babekhona belamandla ngalesiya sikhathi babotshwe nje kuyindlela yokubathwalisa nzima esingathi phecelezi i-political persecution. Abantu bakhona bangagwetshwa ngoba phela sikabele ubufakazi bokuthi laba babotshiweyo kumbe bavela ku-G40 kumbe noma yiphi inhlanga yeZANU-PF balamacala.
Alo-ke ngumnumzana Efidlela Ncube, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, bexoxa ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Ku-Live Talk lamhla kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela ubunzima obubhekane labesifazane phakathi komumo wozomnotho ongamanga kuhle. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Singakayi esigabeni silandelayo ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Salva Kiir wele South Sudan usevumelane lomkhokheli wabahlamuki uRiek Machar ukuthi qelise umbuso wabo omanyano okwenyanga ezedlulayo ezintathu i-100 days. Umthethwandaba waphezulu wakwele Israel ugcizelele isinqumo sokuxotshwa kwesiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu emhlabeni jikelele e-Human Rights Watch u-Omar Shakir wesizalwane seMelika. Uzulu uthi impilo iqhubeka isiba lukhuni ngamandla ngenxa yokuchabalala komnotho oqhubekayo lendlala ebhahileyo elizweni. Intengo yokudla lempahla ezithiyeneyo ikhuphuka amahlayana ezitolo njalo kwenza umumo ube mubi kakhulu ukuthi abantu bahola imali ephansi ikakhulu abasebenzela uhulumende. Ukuhlaziya lolu daba, uNtungamile Nkomo Studio 7 xoxe lomeli webulilima West ePhadale lePhalamende uMnumzana Dinga Muzi Phuthi olilunga lezanu PF endawonye lelunga leMDC uMnumzana Edwin Dlovu onguye osungula lingxoxo.
Umumo osusenzakala eZimbabwe usufana lengubo yana esigugile esidabuka ngapha itirwe ngawuthi wedosi dabuke ngapha roye ngapha. Kuyatshengisela ukuthi uhulumende wezanu PF uhulumende kamnankagwa usehlulekile ukuthi alungisise inhlupho zabantwana bezimbabwe. Unguhulumende yebo kambe esithi thina wangena ngendlela engayisiyo funa yikho esehluleka lokuthi alungisise indubo ezikhona elizweni. Unguhulumende ongela clue, unguhulumende ongakwaziyo ukuthi aqalise ngaphi esiya ngaphi. Ngoba eqinisweni ilizwe leli lifuna ibukhokheli obaziyo ukuthi uhlupho bungaphi. Ngoba sikunanzelela ukuthi silo hlupho esingathi thina ngolobukhokheli. Uhlupho sidinga umaneja, ungeyozamaneja i-economy abekwazi ukuthi nxa umumo usunje kumele sibambe ngaphi. Yikho-ke nguhulumende lo khona sibone ngazathi-ke kala clue kakwazi akwenzayo. Yikho-ke kulusizi kunzima-ke ukuthi abantwana bezimbabwe sizahlala lokho esihlupheka kanje kuze kube nini.
Mnumzana Phuthi, nansi indaba uyathi ubaba uNdlovu uthi seliphelelwe ngamaqhinga.
UNdlovu uyakhuluma lapha kodwa asuka kukhohle uNdlovu ngokuthi nxa esithi uhulumende lo wangena ngendlela engayisiyo sekhohliwe lapho esasikhona sonkeni laye sikuthakazelela ukuthi aluba kungenzakala ukuthi kube lokuguqulwa kobukhokheli. Wonke umuntu nxa kuyikuthi wayesesithi isikhathi sokamgabe sesenele akutsho ukuthi wayesitsho ukuthi umongameli kube ngumuntu ofunwa nguNdlovu yena ngokwakhe. Kutsho ukuthi-ke lokhu kwayenzakalayo kubuya ngama-elections ukhetho yikho okwasinika ubukhokheli silabo, number one. Number two, ngamangale mina nxa nsizwa abantu besithi uhulumende kamnankagwa sehlulekile. Sehluleke kwanini kanti njengoba nayo i-2 years ingakapheli? Ukuthi livele sithi kube sokwenziweni okudlula okukhulu kangako sokwenziwe nguhulumende lo. Ikuthi nje sengananzelela ukuthi i-politics ezombangazwe zenza abantu bahlale bekhangele eduzane lapho abakhona. Zehluleke ukuthi bakhangele kwezinye indawo ukuthi sokusenzakalani kumbe sokwenziweni ngohulumende lo. Okwenzakala kathesi mayelana lezomkhonono izinto esasivele sizazi ukuthi kumele zenzakale. Yibuhlungu obumele bube khona ukwenzela ukuthi kube lempumela enhle yalokhu sonke sikukhangeleleyo.
Uyamuzwa babu Ndlovu umhlonitshwa lapha uthi hayi basafuna isikhathi.
Isikhathi balaso, isikhathi basiphiwe. Sizananzelela ukuthi kakukho okutsha okungabuya lo mnankagwa kathesi. Umnankagwa bevele ekusystem. Nxa sithi zanu PF sibala bona umnankagwa. Osuke kwenzakala sithethina driver usuluphele phuma ke utshayela uhindi la osanda kuthatha ilayisensi. Kanti liphutha elikhulu esalenzayo lona leliyana. Ngoba umnankagwa ukhani nganikala clue lokuthi alungise i-economy yelizwe leli. Nxa sikhuluma ngama-austerity measures sikhuluma ngokuphanana isikhathi. Akumelanga phela nxa kubuye umalukazana omutsha ekhaya kumbe umkhwenyana omutsha ekhaya abantu baqalise ukugula isihudo, abantu baqalise ukuyalala ezibhedlela, abantu baqalise ukufa ekhaya. Kutho ukuthi kuyabe kubuye umthakathi. Thina besesithi nxa kulungisa ukuthi i-economy ibe ngcono, lapho mgaba asishiya esikhona akumelanga kube wesi kulalokho. Ngoba kathesi sokuwesi kulalokho umgaba asishiya sikhona. Liphutha elikhulu esalenzayo lokukhipha umgaba. Umgaba wathi isinkwa siyi-90 cents, namhlanje isinkwa sisithenga nge-$15. Bale agreement yabo abayenzayo ophuthi ngale kwezanu PF yokuthi sasiyi-90 kumbe 80 cents i-US dollar kathesi yi-bond. Asikhangele ama-salaries. Ama-salaries alokhu behola bo-500 bond, 600 bond. Ngesikhathi sikamgaba yayi-500 US dollar. So ukuthi imali iyehlile more than 10 times ikho abantu bangafanelisi ukuphila. Thina sithi kasilungise ninike sifakela ama austerity measures kodwa abantu bangahlupheki. Ngoba nxa kuthiwa kuyalungiswa kusakhiwa kuyakhanya phela ingqubela phambili improvement ukuthi hayi laphana kuyakhiwa yibo kambe badilizile bathi bathi sebeqalisa ukwenza lokho. Kodwa-ke okwenzima babheka kukhanyi ukuthi kulento elungiswayo.
Ukuxotshwa kwabodokotela akade bekhalale umsebenzi babaphuthi ubona kuyinto elokuhlakanipha yini phakathi nxa sikhangela ukubana odokotela bavele bayasilela elizweni?
Kule misebenzi eyakhethwa ukuthi nxa ungena kuyo uyefungiswa ifanana le misebenzi ekwezomvikela, le misebenzi ephatha impilo zabantu efana nabodokotela lamanesi. Pho ke nxa uzathola umsebenzi olesifungo uzisiba labantu asebefuna ukudlala ngempilo yabantu ngenxa yemali, kutsho ukuthi okwakuqala odokotela baqamula isifungo ngokungenzi lokhu ababefunge ukuthi bazakwenza.
Lo ngumnumzana Dingu Muziphuthi, ummeli webulelima West edalele ephalamende njalo elilunga lezanu PF, ubexoxa ecingweni endawonye lomnumzana Edwin Ndlovu webandla le-MDC belo ntungamile inkomo weStudio 7. Umbiko osanda kwethulwa luhlangothi lweZimbabwe National Statistics Agency uveza ukuba abantu beZimbabwe abaningi bakhangelelwe ukuba lempilo ende leminyaka nxa kuqathaniswa leminyaka edlulayo. Lumbiko wethulwe emhlanganweni oqoqwe ngabe Zimstats eHarare lamhlanje. Okuningi sikuzweni kuGibson Bebe eseHarare.
Ekhuluma lendaba yezindaba ngemva kokuthula lumbiko, umkhokheli weZimstats uMnumzana Thaguma Mahunde uchasise kabanzi ngale mpilo ende esikhangelelwe ngabaningi eZimbabwe.
Patients were expecting life expectancy to increase.
Sikhangelele ukuthi impilo ephilwa ngabantu ikhwele isuka kumnyaka engamashumi amahlanu lasitshiyagalombili isiya kumashumi ayisithupha lasikhombisa kubobaba, kuthi omama bazaphila kusukela kumashumi ayisithupha lanhlanu kusiya kumashumi ayisikhombisa lane. Impumela yethu iveza ukuthi abantu abasabelethi abantwana abaningi. Umahunte uncumele iZimbabwe ngokuba lenhlelo zokwelamisa kuhle imuli ezamukelwa ngabantu abaphatheke kizo ngokugcweleyo.
A growing population and a declining.
Abantu bazakuba baningi, kuzakuba labantu abalutshwana abaphila ngokuncedwa ngabantu, okuyinto enhle kumkhonomi wethu njengelizwe.
Kodwa ingcwethi ezicubulana ngokuphila kwabantu ziyakulandela lokhu zithi uphenyo lolu aluvezi iqiniso elipheleleyo. Omunye walezi ngcwethi ngumnumzana Mlindilo Mancitshana.
Angivumelani lakho ukuthi i-life expectancy kumbe impilo ephilwa ngumuntu eZimbabwe iyengeze iminyaka ukuya phambili, ngezizathu zokuthi ukuze iminyaka yethu yengeze kumbe siphile okwesikhathi eside kufuna umumo womnotho lawo umi kuhle, abantu lapho abathola khona indlela zempilakahle ezinhle. Lokhu akuhambelani lesikubona eZimbabwe. Ilizwe leZimbabwe kwakathi selifile, ilizwe kwakathi selifahlakele. Abantu abaningi abayenelisi ukuthi bathole into engenza ukuthi baphile okwesikhathi eside. So lokhu angiboni kuyinto ehambelana lokwenzakala eZimbabwe. Akuhambelani lendlela esilayo kwathesi eZimbabwe.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Nkosiya Pasibindena othi ilizwe kumele lilungisise ezempilakahle ngoba indlela abantwana abancane asebesifa ngayo yethusa.
Lolu phenyo angikwazi ukuthi lwenziwe ngaphi because le study le angiyikholwa mina, ngoba ma ukhangele kupopulation abantu bakithi abaningi sebesifa bebancane because eZimbabwe ukudlula 45 years is now a big achievement. So for them to say life expectancy is expected to increase, I think before we even talk of life expectancy of adults, we should look at the concerning numbers of the infant mortality. Abantwana bayafa kakhulu. Abantwana we have about 3,000 babies dying every year. So I think we should start there before we celebrate ukuthi adults aphila kakhulu, even though I don't trust the efficacy of these findings.
Phansi kophenyo olwenziwa ngomnyaka ka-2012 okwamanje, inani labantu eZimbabwe lifika kuzigidi ezilishumi lanhlanu, i-15 million. izinstatistics yase ukuba isilungele uhlelo lokubala inani labantu abazayo beZimbabwe ngomnyaka ka 2022 isithi zakhangelisa ukuba bangaki asephumile elizweni. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngiuGibson Bebe.
Iqembu elabunjwa ngenjongo yokuzilibazisa lokuxoxisana inkundleni yokuxhumana ebulenjini be-internet e-Facebook elemaCox Women's League selisungule umkhankaso wenhlelo zentuthuko ngenjongo yokusiza izibhedlela lezikolo eZimbabwe. UBenedict Nhlapo siphalo ludaba ngokugcweleyo weseJohannesburg kwele South Africa.
Umunye wabakhokhela iqembu lemaCox unkosazana Njiphiri uthi ngesikhathi bevula iqembu leli injongo bekukulibazisana bezixoxela indaba ezibakhathazayo. Uthi ngemva kwalokho bananzelele ukuthi ziningi izinto abangazenzela umphakathi ekhaya, ikakhulu njengoba iningi labo besemazweni lapho isimo sezomnotho esisasengcono kulasekhaya.
Okokuqala sile project yama-school shoes lama-socks esiyathengela abantwana abaseZimbabwe, siwanikeza izikolo for especially abantwana ababuya kuma-disadvantaged families and then labantwana futhi aba-affected by HIV and AIDS. Secondly sile project yempahla sa-second hand clothes from ama-friends ethu then siyazidistributha lazo mpahla futhi lapho kuma-communities aseZimbabwe aludingayo lolo sizo.
Omunye njalo wabakhokheli baleliqembu unkosazana Samukele Mpala uthi sebeqalile ukwenza imicimbi etshiyeneyo bedinga leyo mali yenhlelo zabo. Ngokusebenza ndawonye labanye babo abaseNgilandi uthi sekutholakele imitshina yokusebenzisa ezibhedlela, ngakho sebephakathi kokuqoqa imali yokuthwala leyo mtshina isiya ekhaya. Uthi kuviki ephelileyo benze umncintiswano wamaqhathanzipho omama beqoqwazana ngobuhle ukugqoka lokunyathela kuzwakale ngenjongo yokuthola imali yehlelo zabo lezi.
Si-organizele event njengama-corp admins ukuraise imali yokuthi sithwale i-hospital equipment sisa koBulawayo. Siyabonga kakhulu ngababuyile kuzosixhasa, sibonga i-support, sibone i-support eningi.
Nkosazana Sibhedangani Ndlovu ngomunye wabangena umncintiswano wamaqhathanziphola.
Ngiyajabula ukuba i-first participant yami kuma-COX. It means a lot to me, kugcizela ukuba ngumama ukwazi futhi ukuzimela as a business woman njengabomama. Ngifunda into eziningi ukuhamba nje labomama, ngifunda into eziningi abazifundisayo kule group yema-COX.
Unkosazana Phiri uthi ezemfundo baziqakathekisa kakhulu enhlelweni zabo lezi.
Ama functions lawa they will be ongoing until sithole imali esiyifunayo ukuthi silethele equipment njalo lokuthi sifone ukuthi sisponse ama projects ethu nalayo njengama school shoes. I-target yethu bekuyikuretha 1,000 pairs of shoes le 1,000 pairs of socks. Izikolo eziyi-4 ezikoBulawayo, 1 seKhezi, 2 seTholotsho and then 1 seGodini.
Abesifazana laba abakhuthaza osomabhizimusi kakhulu abadabuka kwele Mandebeleni ukuthi babaxhase ngakho konke okungasiza nokuthuthukisa impilo yababhekane lobunzima bezomnotho eZimbabwe. Melestudio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngiuBenedict Nhlapho.
Siyabonga Benedict Nhlapho, sigqibele uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani kesikhangele inhloko zendaba. Ikhansili yedolobho lakoBulawayo yazise ukuba isizaqala njalo uhlelo lokuhambisa amanzi athwala ingcekeza sikhathi sinye oluthiwa ngesilungu yi-flush system ukuze impompi ezithwala lawo manzi zingadubuki. Umongameli Emerson Mnangagwa uhlanganela beMozambique eHarare lamhlanje behlaziya udaba lokwengezelelwa isilinganiso samafutha ezimota athwalwa yilolo lizwe evela eBeira esiya eZimbabwe. UZulu uthi impilo iqhubeka isiba lukhuni ngamandla ngenxa yokuthabalala komnotho okuqhubekayo lendlala esibhahile elizweni. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethulwa lamhlanje olivalelisayo. Igama nguChris Gande, ngilitshiya kuStudio 7 Live Talk kodwa lingakhohlwa ke uhlelo lwethu lwekuseni ngo-6.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.